now in abantwana base Asha abayithu now it is with too high umzale zami ukuthi ekuseni ukuthi hayi into engibhadali le engizayiletha aba-understand bona babekhangele ukuthi like babethi abanye balabantu abase-Australia UK ingaphi ngathi so wena olapha ezimbabwe vele yakungayiisiza ukuthi umntwana ehambe isikolo enye ama-infomu lamabhuku lo ayiso problem even igrosana hayi ayiso problem i-problem ikhona ukuthi yokomafizi ukuthi babengafuni ukuthi ukhulume nabo sebesi izinto ukuthi hhayi ngibesiza ukuthi umntwana ahambe right ngibhadale 3 ngizathi ngeyinye edoda imali izabhadala hhayi selihluphaka sibili sizalohambe isikolo uyobona ingedi usayine uyenzeni uyenzeni so that's the problem and even kuma-primary esikolo zethu bayaxosha abantwana yethi khona bafuna ifulu umntwana kangena esikolo emakhaya engela-resiti yesikolo iproblem esilayo naleyo kuphela
libhadala malini amafizi umntwana oya e-primary lo mntwana oya e-boarding
isikolo zethu ngale makhaya ngama-$25 for the whole year nge-term 25 ngethem yena ama-boarders yama-$500 ngethem kuzoba lama-special lazy aphoke ukhweza kuphela at any time ngabiza imeeting kuyathiwa kule special lazy what so like lamba veziproblem wabe kuyi-500 does that at 30 special lazy omakhelwana nabayesibi lapha okufunda khona abantwana babo kwezizikolo no bayazisa ngoba bathi nxa ifees iyi-500 you can pay 200 or 250 then lenye isele 250 obhadala.